Mina ngokubona kwami ukazuko eresu ngathi ngumuntu lo wabathi party spoiler and uyabe ezospoila iparty yezanu PF ngoba engubonayo mina ukuthi ukasukwere angeke aba lesupport edlula yezanu PF or isupport edlula i-CCC ngokubona kwami ukasukwere engagcina eyilokhu aba ukuthi i-kingmaker kupolitiki okuthi uzathatha ama-votes awezanu PF areduce i-possible margin yokuwina kwezanu PF loba berika nje the CCC kuze kugcine sokusiba le situation yokuthi sokuzamele basebenzisane ndawonye. Mina mbona ngani nxa kungaba lokhetho olu-free and fair zagcina sekweyinye i-GNU lapho kuzabe kulo kasukwere lo chamisa kanye lo mnangagwa.